Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi abahlaziya ezombusazwe kuzwekazi lase-Afrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yi-Great Lakes, abakhangele into ezenzakala e-Congo lase-Rwanda, yonke leyana indawo. Ube sewukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba lase-Congo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo, lezi zihlanganiso engizibalisayo, zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseKhongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana ayisiyo into engayiqeda. Ngakho ke imihlangano le, imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi, ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumi lalutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le yinto eziqakathekileyo, kodwa ma sesikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula, ongamisa impi ekhona eCongo, ngoba impi yeCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho-ke asiyonto engaphongukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje, ngoba iSADC yona ngokwayo ihlangana iyiSADC nje, ayisukuthi kuhlangene umhlaba wonke, ayisukuthi kuhlangane lezi zinhlanganiso zase-East Africa kweze-Central Africa le-African Union eziyizo ezingathi zilamandla ma sezihlangane lamanye ama-organization labo-United Nations. I-SADC ngathi yisicathulo, ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni, kodwa asiwomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula. Angiboni ukuthi kukhona okungaphuma ngoba yona ngokwayo iCongo udlwangudlwangu obuseCongo asiwudlwangudlwangu nje osingathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho. Hhayi, yinto enkulu kakhulu. Singathi kulama-interest amaningi laphana eCongo angeke ayiqedwe ngabantu be-SADC, ngoba la e-SADC ayigxilanga kakhulu eCongo. iCongo ikhona yebo ku-SADC, i-DRC khona, kodwa i-SADC amboni ukuthi iye ngaba lamandla okuthi yenze umhlangano ofana lowangu lwesine ilethe ukuthula.
Bakhona abanye abathi iSADC inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo. Uthini ngalokho?
Asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ingaqeda impi. Nangu lapha kithi eSADC izindaba zokhetho lezinye nje izindaba, zindaba ezingani ziyayehlula. Ngoba yona ngokwayo iSADC ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idale umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe aseSADC.